Kangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana. Ngoba laba bantu vele ngabantu bamanga luhlazo ngalandelela okuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngoNovember 2017 kuzofika namhlanje. Ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu. Eqinisweni badinga yona na 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachaba ngamanga luhlaza tshoko. Simzwile umthwangwa esithi ye iZANU-PF kumele ivikele uWatchman Ncube lothenda ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasiwanga kini njani kupolitics iqiniso ukuthi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo ngoba singalibali ukuthi yona iZANU ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokho kuthiwa i-one party state. Lanxa besithi abalasandla kuloko kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ngeqiniso lanxa kungaziwa bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Ngamanga ukuthi bathi lokho kwenzakalayo kulani labo ekugcineni into abayidingayo yi-2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo-2028 njalo nxa engaphuma ubona kungubani ongamelama?
Into nje yuthi impilo isesandleni somnikazi umdali wethu sonke. Kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa nje ngehla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho. Nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalaba abazama ukumelama abanye babo enxa soze babe bawadla amabele kuzofika lezo sikhathi. Uyazikhanyela nje ukuthi undoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake kucabinet abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho. Engxenye ke ongamelama ngaphuma khona apha ebantwaneni bakhe ngobana uthatha ilizwe leli sengathena yinkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu abakhe. Mina ngibone ngathi nxa baqeqeshile abantu abakhe uzazama ukuthi babe yibabamelamayo ngobana laba abanye hhayi amboni kuyiwandawo. Ungathi uyakhangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda umsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe ilenge ngomnxeba ngoba laba babemsekeli abaningi ngabaseku. Mina mbona engathi ngendlela ekungenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.